eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 12 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele kwele Botswana namhla uthembisile njalo ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kungela kuqilibezela njalo luzaba ngolukhululekileyo.
Ngimona zanukhayelele kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo wo-SADC manje aku-SADC ikhokhayelele kokuqala khona lokho. Okwesibili, iyabekhangelele kakhulu nje Botswana ukubona kube lokuthengiselana between iZimbabwe leBotswana.
Usomabhizimusi osakhulayo umnumzana Wicknell Chivayo uchukwe yikomiti yedale lephalamende namuhla waze waphika ubudlelwano bakhe lemuli owayengumongameli uRobert Mugabe.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho. Izanyathela okwacina khona uNobhengula inkosi
yakithi. Amalungiselelo okucoba inkosi yamaNdebele aqhubeka edala ingxabangxoza elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele eleBotswana lamhlanje usethembisile njalo ukuthi eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo kungela kuqilibezela. Kubika intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Khuluma lamhlanje edolobheni leGaborone uMnangagwa unxuse osomabhizimusi beBotswana ukuthi bayevula amankampani eZimbabwe ngoba uhulumende wakhe esebenzisa gadalala ukwenza imithetho ezakhanga amabhizimusi avela phandle kwelizwe. Mnangagwa utshele abakade bengene kudili lokudla kwemini alenzelwe ngumongameli Ian Khama eHaburon lamuhla ukuthi eleZimbabwe lizimisele ukuba lomkhetho olukhululekileyo. Unxuse inhlanganiso ezingabe zilesifiso sokuyabona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa njani esithi zikhululekile ukwenza njalo.
Uhulumende wami uzakwenza konke okufaneleyo ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kulandelwa imithetho yokubamba ukhetho eSADC kanye le-EU.
Umnangagwa uthethe ithuba lokunxusa abamabhizimusi eBotswana ukuthi avule amankampani eZimbabwe esithi uhulumende wakhe usendleleni yokulungisa yonke imithetho engahambelani lokuvula amabhizimusi. Utshele umphakathi ukuthi eleZimbabwe selivuliwe ukuthi likhanye kahle amabhizimusi. Uthi osomabhizimusi abavela phandle kwelizwe bazakwenelisa ukuthi babuyisele inzuzo emazweni abo kulandelwa umthetho ovunyelweyo wokuthumela imali.
Zimbabwe is open for business. We are invoking by the youth please.
Izimbabwe ivuliwe kulabo abafuna ukuvula amabhizimusi. Kulokuthula njalo siyajabula ngosikelo esilutholayo emazweni wonke jikelele ngezehlakalo ezikhona eZimbabwe.
Umnangagwa uthethe isikhathi ekhuluma ngezehlakalo zamhla ka 15 lwezinyakenye lapho ibutho elahluthuna intambo kwadala ukuthi umnumzana Robert Mugabe acine esehlika esikhundleni. Umnangagwa uthi okwenzakalayo ngolwezi kwakuqakathekile ukuze kulungiswe okwasukonakele elizweni.
So millions of Zimbabweans come together to call for a shift in direction.
Operation Restore Leakers yayifanele ngoba sase silahleka njengebandla njalo njengesizwe saphuma endleleni kwalokhu esakulela ngempi yenkululeko. Sasifuna ukukhipha izidlova ezase zigombolozele inkokheli.
Umnangagwa kanye loKhama bathi bekuqakathekile ukuthi bahlangane ngoba ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili besebonakele ngaphansi kwaye ngumongameli umnumzana Mugabe. UKhama loMugabe babingabonani ngalihlo njalo uKhama uthi lokhe wangena esikhundleni ngomnyaka ka-2008 kwangu wakala ukuthi umongameli weZimbabwe avakatshele uhulumende weBotswana. Ukhama utshilo njalo ukuthi leBotswana lizimisele ukuncedisa iZimbabwe kundlela yayo yokulungisa umumo womnotho. Usenjalo umongameli Mnangagwa ukhulume edale lePhalamende eHabron ngemva kokudla kwemini lomongameli Khama. Umnangagwa utshele idale lePhalamende ukuthi uyabonga ukuthi iBotswana igcine inkulungwane nenkulungwane zeZimbabwe okwabalekala isimo esibi somnotho. Uthi ukhangelele ukwamukela izalwane zeZimbabwe konke labo bomngabo ababathole eBotswana isimo somnotho eZimbabwe singabangcono. Umongameli Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe kweleBotswana kusasa lapho azakhulumisana labo somabhizimusi beZimbabwe ekuseni abesevakatshela inkampani elolonga amadiamond iDiamond Trading Company. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Ukuhlaziya uhambo lukamongameli Mnangagwa lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo. Saqala ngokumbuza ukuthi injongo kaMnangagwa kahle kahle ngeyani.
Yemuna zanu khayelele kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo woSADC manje akuSADC ikho khayelele kokuqala khona lokho. Okwesibili iyabekhangelele kakhulu nje Botswana ukubona kube lokuthengiselana between iZimbabwe leBotswana. Kodwa kokuqala sibili mona zanu ukhayele ezombusazwe eSouthern Africa kumbe eSADC ukubona abe lobudlelwano obuhle lamazwe akuregion yaseSADC. Uzama ukuthi athengise iZimbabwe njengelizwe elingaba i-trading partner, be-investment partner. Bona injongo yakhe enkulu ngalokho akwenzayo kwakhathesi.
Ukudinga ukuzwanana labakhokheli bamazwe asezansi e-Afrika lokhu ukungatsho yini ukuthi mhlawumbe bakhona abakhokheli abone ngani kabamamukeli njengomongameli weZimbabwe oqotho?
Ye, njengoba wangeni uwamongameli esebenzisa amandla nje uyadinga laye kubana abe nosekelo kwamanye amazwe. Uyadinga sibili ukuthi asekelwe kwamanye amazwe ngoba asengangeni embusweni wokhe. So kakhathesi kuye kuqakathekile ukuthi athole usekelo kwamanye amazwe anjengabo Angola, Mozambique, Botswana, South Africa.
Kwezokusebenzelana kwezamabhizimusi lapha zivumelwano bani esingabona zilotshelwana phakathi kweleBotswana leZimbabwe?
Bona senelisa ukubona kuwe lama bilateral agreements ngoba ama bilateral trade agreements ukhangele bani obebo khangele ukuthi impahla zihambe ngendlela ekahle phakathi kweBotswana laseZimbabwe lamanye amazwe aku-region yaseSouthern Africa. Bona izani ngeyinye injongo yabikhona ukubana impahla kumbe ama goods and services ahambe freely across ama borders kube le mode trade kungabi lama nokwenqabela kokuthengiselana esingathi ngesilungu ngama trade restrictions bilaterally phakathi kwamazwe amabili and multilaterally phakathi kwamazwe amaningi.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkohlakalo yokuphana imisebenzi ngokwazana kuhulumende ivele sobala namuhla edalele eParliamente lapho usomabhizimusi oyaziwa ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo aveze khona ukuthi inkampani yakhe ye-Intratech yaphiwa umsebenzi wokwakha isitishi samandla esola eGwanda ngemva kokuba ekhulumisane lo wayengumphathintambo wezamagetsi ngaleso sikhathi umnumzana Dzikama Mavhayire. Lanxa nje ekuqaleni wayeuncitshiwe lomsebenzi lugatsha lwe-State Procurement Board. UChivayo uveze njalo ukuthi inkampani yeZimbabwe Power Company yathi isisala ukumbhadala imali ngemva kokunanzelela ukuthi wayephiwe umsebenzi okungekho emthethweni. Wabuyela njalo kumphathintambo yena owasuka wafonela linkampani njalo ukuthi imbhadale uChivayo. uchivayo ubebizwe ikomiti yetale bona ngezamagetsi ukuze azechasisa ngemisebenzi yenkohlakalo phezu kwemsebenzi wokwakha isitiji seGwanda. Ukulandule uchivayo ukuthi ulobudlelwano lemuli yowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Amagqwetha enkampani yakhe i-Intratech lawo athe uchivayo wenza santando njalo kavumelani lenkokheli yalinkampani. Umgcinisihlalo wekomiti umnumzana Themba Mliswa uthe basazobiza abe-State Procurement Board umavayire kanye lomabhalane ehofisini kamongameli umnumzana Meshack Sibanda ukuthi baze kupha labo ubufakazi ngodaba lukaChivayo. Sixoxele lunga lalikomiti umnumzana Anele Ndebele ongomunye wamalunga abekulikomiti namuhla.
Kuyadanisa ngoba esikuzwileyo namuhla kutshengisa ukubola okukhona elizweni, ukubola okungenza ukuthi lanxa sikhuluma nge-new dispensation nxa kungalungiswanga kungenza ukuthi ama-investors laba babuya le-foreign direct investment babuye basibalekele. Kukhomba i-political interference ngoba clearly uChivayo wayengelala bank guarantee ukuthi anikwe itender enjalo wenzela ukuthi nxa sokule problem abantwana beZimbabwe benelise ukuclaima imali yabo against that guarantee.
Ukuyino sokuza kwenzakala ngeproject yeGwanda le iyaqhubeka yini njalo ikhampani kaChivayo yona ibingaphi ngoba sibonile amagqwetha alinkampani esithi uChivayo isisebenzi nje kuphela kalasabelo kuleyo nkampani kodwa yena ekuwala lokhu esithi ulesabelo ule 50%.
Ye, ubebike ukuthi ule 50% njalo sithe simbuza ngalolu hlelo ukuthi luyaqhubekela phambili yini waqhamanda, kodwa ekuqhamandeni kwakhe okuphume kuye ukuthi uhlelo luyaqhubeka. Kodwa uzakhumbula ntungamili ngaphambilini ukuthi abe-ZPC ngokwabo bake babika kuyona likomiti yephalamende ukuthi uChivayo le kampani yakhe kabasekho kulolu hlelo. They are actually on the ground bona abe-ZPC, okuyikho kukhomba ukuthi bebesithi useyehlulekile ngemva kokwehluleka kwakhe sebetheke over. Laye ukubikile ukuthi ngemva kokuba lo hulumende omutsha i-bank guarantee besokusobala ukuthi angaze akayitholi, so ucine esedinga ukuthi i-ZPC ibe yiyo ebhadala ama-contractors akhe directly from their pocket, hhayi ukuthi yena abe nguye obhadalwayo abesebhadala ama-contractors.
Umnumzana Anele Ndebele lilunga lekomiti yetale ebona ngezamagetsi. Izinduna zemaNdebeleni sezikhuthaze abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ukuthi bazilungiselele njalo baze emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo, yena ozagcotshwa mhla ka 3 ngombimbitho enkundleni yePapa Fields koBulawayo. Induna lezi ziqube umhlangano labeZimbabwe laba eJohannesburg kwele South Africa. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Enkulumeni yazo lezalwane zeZimbabwe ezidabuka kwelemaNdebeleni ebezithe gwaqa embuthanweni obizwe izinduna lezi eBeria Park eJohannesburg empelaviki, iqula lezinduna zokwelemaNdebeleni lithe akubuyele emuva ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Obekhokhela leliqula unduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ophethe endaweni yenhlambabaloyi endaba zinduna uthe umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uzaqala mhla ka 2 Mbimbitho emhlahlandlela okuyiyo eyayisigodlo senkosi uMzilikazi. Lapha-ke uthi kuzabe kusenziwa isintu, imikhuba, imigido lemithanithani yesiko lamaNdebele. Kuzakuthi-ke mhla ka 3 ngelanga elilandelayo kube yilo ilanga elikhulu lapho-ke izagcotshwa khona inkosi, ivezwe emphakathini lebutho layo, yethule inkulumo yayo, bese kusiba isikhathi sokujabula esigoqela ibhola lenkezo yenkosi.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu
Nomuma kunapa. Iza nyathela okwacina khona uLobhengula inkosakithi. Ngikhuluma 124 years ago kwenza ukuthi wonke umuntu abone ukuthi umthakazi ukhona.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bevan Chuma uthi ngemva kweminyaka eminingi isizwe samaNdebele singumhlambi kazelusile bezwa befudumala ukuzwa ukuthi sebeza kuba lenkosi yabo.
Thina njengabantu besiNdebeleni sidinga umuntu oyinkokheli, umuntu onguyohlanganisa abantu. Ngalokho ke ngicabanga ukuthi inkosi iqakatheke kakhulu ngoba izokwazi ukuhlanganisa isizwe. Abantu bamaNdebele bakwazi ukusukuma njalo bakhulume ngezwi eliyi-1 bakhulume benamandla njalo.
Sikhuluma ngokuthi kambe alesiqiniso kwesingakanani amakhumalo ukuthi inkosi uBulelani nguye kanye okufuze athathe isihlalo enkosini uLobhengula. Umnumzana Ayanda Khumalo uthi imbali yakhe icace bha.
Simi umntana nenkosi i-crown prince izinyane lesilo uBulelani Colin Lobhengula Khumalo ngoka Humphrey Mnedisi, ka Fana Boy, ka Rhodes Mpango, i-founder ye Highlander, kaNjube, kwenkosi uLobhengula kaMzilikazi kaMajoba, direct descendant yaleyo.
Ukhumalo uthi abantu abafana lenkosi uRaphael Chuma ozithi ngwenkosi yamaNdebele kusobala ukuthi bazisikelela eHwakweni.
Bekuvele kungahlola ukuthi after 124 years kungabi labazibizayo abafuna ukuthatha amatshansi labo bazingenisa. Kodwa induna zakithi akele izigayelene ukuthi zonke zime ngaphi. Zikubulelani Colin Lobhengula Khumalo. Sonke lathi amakhumalo silapho.
Induna uNdiweni uthi kuza kuba lamabhasi azasuka eJohannesburg ethwele labo abafuna ukuya kuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwenkosi. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapho.
Kodwa ukugcotshwa kukaBulelani kuza ngesikhathi kuqoqwa ukuvezwa kwenye njalo inkosi yamaNdebele kuyona le impelaviki. Le iza kuba ngesithathu inkosi kulandela uRaphael Khumalo owagcotshwa ngomnyaka odlule. Sixoxele umnumzana Zwidekalanga Khumalo ngokuvezwa kwalinkosi.
Amalungiselelo asephuthile sibili. Ngomgqibelo kuzakuba se-amphitheatre yakoBulawayo e-park. Abantu bakhangelele ukuthi bafike ngama-9:00 ngokwawuqala ngo-10:00 kuya ku-1:00. Ngakho wonke ukulungiselela ngolinganiso ukukhona sikhangelele ukuthi intatheli izindaba ezinjengani labanye zifanele zibe khona ngoba yikho kuqakathekileyo ukuthi abantu bazi ukuthi ubukhosi babo sokufikile.
Besike sabona imbiko ebulenjini lapha be-intanethi ungani omele agcotshwe uBulelani uthi yena hayi kafuni. Bekuliqiniso yini khona?
Ukhuluma ngokugcotshwa kukaBulelani kumbe ukhuluma ngokugcotshwa kuvezwa komntwana okhitshwe yindlu kaLobhengula?
Ukugcotshwa kukaBulelani?
Hhatshi, ukugcotshwa kukaBulelani kangikwazi sibili ngoba uBulelani kaphithwanga yindlu kaLobhengula eyiyo elentonga yobukhosi. Ngakho kangilawo mina amandla okuthi ngikhulume ngokukaBulelani. Labo abayi babasebenza laye abangayisibo bendlu kaLobhengula yibo abangakhuluma ngaye, hathi mina bengithi khuluma ngomsebenzi okhona kuwona lumgqibelo okuveza inkosi uNyamande Lobhengula II onguye oginwe wakhethwa yindlu kaLobhengula eyiyo yasala nobukhosi, hathi abanye nje okhuma labonqube.
Yena engubani igama lakhe?
Angithi ilanga lokuveza ilonelelwa ngomgqibelo. Ngakho nxa sithi uyavezwa eyinkosi igama lakhe lizaphuma ngalelo langa.
Lo ngumnumzana Zwidekalanga Khumalo owendlu yenkosi uMzilikazi ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekoBulawayo. Uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa ngodaba lwenkohlakalo kuhulumende kulandela ukubuzisiswa okwenziwe usomabhizimusi oyaziwa kakhulu ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo namhlanje yikomiti edalela ephalamende ebona ngezamagesi. thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabantu beJakarta zingene esaladeni sitshengisela lamhlanje zisithi zifuna kufakwe umthetho oza kwenqabela abathandanayo bona bethethe kumbe betshatile. Owayengumongameli welemelika Mnumzana Barack Obama uze wabonakala emphakathini ngemva kwesikhathi namuhla lapho ekade kuphawulwa khona ngokusemthethweni impikitsha yakhe elonkosikazi wakhe uMichelle. Incwethi kwezempilakahle zithi ukudla yikho okuyisiqokoqela kwezokwenqabela ukuhlaselwa izifo ezingathelelwanayo okubalisa imvukuzane, i-high blood pressure, esechukela, i-diabetes lezinye eziningi-ningi. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba abuyele ekudleni ukudla okwakudliwa ngabokhokho endulo, khona osekwabonakala ukuba kusiza kakhulu ekuthini umuntu azivikele ekuhlaselweni lezi zifo. Abezempilakahle bathi ukudla kwendulo sokukhangelelwa phansi, kuthiwa ngokwabayanga, okwenza iningi liphile ngokudla kwalezi nsuku okuningi wakho kungokucholeke kakhulu njalo kuphela ngendlela engalungelanga umzimba. Omunye walezi ngcwethi ngudokotela John Mangwiro, yena ogxile kakhulu kwezokusebenzelana labalesifo sechukela elizweni, ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ZDA. UDr Mangwiro uthi inhlolisiso eyenziwayo iyakuveza ukuba ukudla kwendulo kuphathisa ekuvikeleni limikhuhlane lanxa uzulu esengowathatheka ngokudla kwalezi nsuku echiya kwakuvele kudliwa ngokhokho kubavikela kwimikhuhlane njalo bekhula baze bakhokhobe osekuyimvela kanci kulezi nsuku.
Vakhulu vakale vaidya sadza rawo makuseni riri reziyo, riri remunga, riri remafunde, azizwele.
Okhokho babesidla isithwala samabele inyawuthi lophoko. Angithi liyazi ukuba isithwala samabele sinikezwa abasanda kubeletha. Kungani babenikeza isithwala samabele? Amabele ale iron eningi. Yini abesifazane elilokho lisiya esikhathini lani izalukazi? Yazini ukuthi amabele ale calcium eningi ukudlula etholakala emunjini. Kungakho lingabi lamahloni ukudla isithwala samabele lempuphu yamabele, uphoko loba inyawuthi.
Ugogo Priscilla Mzenda ohlala edolobheni leChivu useleminyaka engamachumi ayisithupha lanye yokuzalwa engelaso lesi sifo sechukela njengabanye abalingana laye. Unkosikazi Mzenda uvumelana lokuchiwo zingcwethi njalo usola ukudla kwalezi nsuku.
Sesisidla ukudla njengobana tosa umntwana ngimpha amazephi, sugar and vinegar, into ezazingekho kudala. Kanti ke kudala kwakudliwa ukhoko, kwakudliwa amabele, inyawuthi, kwathiwa umumbu kakhulu wawungowengulube, ungowenkomo. Thina sesihlala sesiyisithwala, lesithwala sesidla esiningi, sidla isithwala esiningi ntambama, ulale sungani sububula ubula mli kakhulu sibili ngadla isithwala esiningi, ngizwa nginqa kakhulu. Irayisi kakhulu endlini yami sengaze bazebekwazi ukuthi ugogo irayisi kayifuni.
Iningi labakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kungena umhlangano labe ZDA khona eChivu wokufundisa uzulu phezu kwesifo sechukela okubalisa ugogo Anasimbi, batshengise ukumangala lapho betshelwa ngezokuqakatheka kokudla kwesintu.
Ngibengakwazi, ngiyaqala. Sasi sidla okwesikhiwa kodwa idowe siyadla lapho nalaphayana.
Umnumzana Henry Mzenzi Mkhethiwa oleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu ngomunye wabathi ubengelalo ulwazi kwezokudla njengalokho sekuchiwo zingcwethi.
Ukudla lokho esikudlayo yiko kuthela imikhuhlane eminingi. ngobukhuluma ngalokho esibunathayo wazobamba impupho ezidla izitshalo ezidla kathesi sesasuka thina ekudleni okwakuvele kudliwa ngabadala impupho yenyawuthi impupho yamabele impupho yophoko yiko ukudla okusilungeleyo akulathukele kodwa nxa sisityananzela laa nto siyabona ukuthi athole ukuthi ukudla esikudlayo la mhla konke kuthele ithukela konke ithukela kuphela mina ukuphila kwami konke ngithakazelele ukunatha amali okuza amafruduce lawana ngoba sebhake 100% isithi lapha kulathukela so kathesi sengikwazi ukuthi kulethukela futhi mina kusukela la mhla sengiyaphila impilo ehlukene le impilo akade ngiyiphila izona ngoba semvundile asibuyelele nini empilweni yakudala
kunhlolisiso eyenziwe ngabe World Health Organization WHO ngomnyaka ka-2014 kwavela ukuba abantu abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanye ekhulwini eZimbabwe sabalahlekelwa yimiphefumulo kubangelwa yimikhuhlane engathelelanwayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe kumncintiswano we-Total CAF African Champions LFC Platinum kuzamele libophe siqine ukuze lenelise ukudlulela kusigaba esilandelayo ngemva kokunqotshwa e-Angola ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Abafana be-FC Platinum bahlanganele imbila zithutha kwele-Angola lapho abatshawe khona nge-3 kanyana iqembu le-Club Desportivo Primeiro de Agosto. Njalo limpumela itsho ukuba kumele lihlohlekane leli qembu kungela mpendulo ukuze lidlulele kusigaba sakuqala esomncintiswano. Okunye elingakwenza iqembu le-FC Platinum yikuba lihlohle kathathu kungela mpendulo ukuze kutshawe imbekwa njengoba kuyabe sekungutshiki lobhanqa 3-3. Umdlalo wehlandla lesibili uzaqhutshelwa enkundleni yemandaba edolobheni lezishabane ngempela viki yezayo. Njalo iqembu eliyadlulela kusigaba se-first round lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Bidvest Wits elase-South Africa lele-Pamplemousse elase-Mauritius. Iqembu le-Bidvest Wits lizifake esimeni esihle sokudlulela phambili njengoba linqobe nge-2 kanyana lidlala lingekhaya ngomgqibelo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kucacile ukuba iqembu le-Islanders liyamdinga ngempela umgadli wobukhali ngemva kokuba linxikelane leqembu le-Nekrude kuliqembu elitsha kusigaba se-Premier Soccer League ngensonto enkundleni eluveve. Umdlalo waphela zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni loba nje abafana bebhoso bebekhulela elezivakatshi. Umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Islanders uMandla Mpofu ukuthi kabalali bedinga umgadli ongabahlohlela.
Njengomdlali wokuqala ngiyathemba ukuthi abantu ngendlela namhla esidlale ngakhona bangaba ihope sisiya phambili ngoba abafana thinki badlalela ibhora batshengisele ukuthi ibhora siyakwanisa ukulidlala ngabe bekulumuntu oqhethisayo alubambi amabili amathathu ngabangeni asilali ngendaba yokuthola umuntu esimbiza uzabe eqhethisa phambili umdlali ole-experience umdlali osedlala usikhathe esinde ngoba abafana esilapho abafana abagijimayo abafana abancane enokwakhe uza uma laphana emiddleton abafana benza umsebenzi eneqedisa.
Iqembu le-Islanders lakhiwa kutsha ngumqeqeshi uMadinda Ndlovu kanye labanye bakhe ababalisa uMpofu, uMelusi Sibanda kanye loThembo Chuma. Njalo iningi labadlali balo ngabafana abasakhulayo abalamadlabuzane. Njalo ngesonto bakholisise kakhulu abalandeli beqembu ngokupasana abakade bekwenza ibhola kodwa okubekade kubehlula yikuba belitshayele emambuleni. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanele mthokazi wami omuhle olivalelisayo. Montunga milinko mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.